VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Nhlangula 2020 nguFacetious Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Kukonsol General zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khonapha kwele South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le-COVID-19. Bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNofeza Vuyelwe Thengweni. Ngabhaza ngine-14, ngihlabele i-church. And of course, the school at Dominican Convent, Bulawayo. Professionally, ngasengiqalisa 2014, ngangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje, lo mculi wakoBulawayo ocula umdumo wengoma zokholo, uNokufeza Vuyelwe Thengweni. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, leBotswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcinisihlalo walinhlanganiso uthi sebekhweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe wele South Africa lapho isiphathamandla sikahulumende uConsular General athembise ukuba bazacubungula lolu daba. Asizweni umnumzana Sibanda esiqasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belale gciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha eSouth Africa, zakhulumisana layo iConsulate, uConsul General zakhulumisana laye ukuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya ukwenzela ukuthi abalalo leligciwane bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi ke abantu abanenge ekhaya abalalo leligciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahlola ukuthi balalo leligciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona othi yena baphom ngufakwa behlanganiswe ukudla kuyashota, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa i-social distancing ayikho, bahlala bebaneki okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane umbe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxusa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo Consul General ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke, bona njengama authorities kumele labo babe worried. Kuyabe sekungani thina sithi ba reporte kithi, thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.
Lo Mnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, oqele osithandekileyo mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okhokela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Obedi Masaraure ubotshiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashingo. UMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngesikhathi uhulumende esethethwa umlando wokwephula amalungelo kaZulu ngokwesileka ukupha abantu iy'dingeko zabo empilweni, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana le-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa, uchasisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wenhlanganiso yethu umnumzana Obedi Masaraure ubotshwe namhla ngabe law and order Harare ebacini bemtransfer bemkhambisa eMasingo Central Police Station mayelana ngendaba yokuthengisela okwenzakala mhla ka 22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungelo lethu elokuthi sithengisele.
Igqwetha likaMasara Ure uMnumzana Tonderai Patasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethethwa yeliphi esithi bambophele ukubuthani zabantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo uthi lesi sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloni iphi amalungelo kaZulu.
Kuwe United Nations bayakamba ke amanga bethi baya reforma baya chicha ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo. I-reporti kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu, bangaze badula abantu, bangaze batshaya abantu, bangaze babopha abantu abangalacala. Kodwa sibona ke lokho beqhubekela phambili besenza into efanayo. Ngesikhathi samgabe ke sasikhangelane lamapholisa, okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kulokulwisana nalazo.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isiringa day in day out. Uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena i-new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu, sehlukuluza njalo amalungelo ama-institutions azimeleleyo wodwa njengama-CSOs.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponya athi yehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eye-WhatsApp. Ababalisi be-ATUS bangene ezitaladeni zeMasingo ngomvulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakobulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakobulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa yimiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga. Kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomunisipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni uMnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Indaba yamanzi isiphathisa esizobuhlungu kakhulu kobulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi ama-councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale rusi. But thina sicabangela ukuthi i-council kasiloqinisa ngiqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja selungelwe ukunathwa ngabantu basebenzisa khonapho uma beqeda ukukhuluma khona ukuseka abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alungcolile ale rusty so asina sure lokuthi into abasitshela yona ukuthi irusty liqiniso kumbe kungamanga so hayi ukhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo
umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osolule minyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye
asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansi lekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yi-MDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i-9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele
umabhalane weZimbabwe Communist Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo
izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa ukungelambadala abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho bathi bona kuyinhlamba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwane amanzi abo akini
isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweven Chirotsa usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi
into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kameya uSolomon Gunyi ngoba kuthange sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni kasaye kuzwe ukuthi uhulumende sevale i-press conference meya njalo nxa sikhangele i-chronic iphepha likahulumende elisitshela ukuthi ama-results are inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo
uTom Clark wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube wanile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisificamunwemunye uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala kobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million le imali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Lanxa uhulumende esithi imali lokhu isebenza, lokhu sokubangele ukubana abenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, bacine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes. Uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama-bond notes azasuswa, kusale alotshwe Zimbabwe dola. Ingcithi ecubungula ezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi uZulu kasamthendi uhulumende yikho engaselaqiniso ngama bond note
okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode njalo exchange rate le ukuthi ibond note lihambela o kwenziwa i-auction kwenze kwawisa i-value yemali so abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le akusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe so kutsho ukuthi nje khona kana ukukhulunywa nguminister of finance ukuthi i-bond note kale hambe ngoba li bad money that drives away out good money so yikho kwenzakalayo abantu abasalifuna i-bond note kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthola umquba ongala value uyazithola uthwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho ingathengi lona ithukele
yona imali emabhanga itholakala njani itholakala lula na kumbe lokho kufana
eqinisweni imali ayitholakali ngibona abantu belayinile ubona umuntu ephume thwele i-500 bond i-200 bond engathengi lutho nje i-200 bond ithengi 2 kg yeshukela kuphela so yikho abantu ababe kulayinela kade kahle kukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwa abantu ukuthi basebenzise i-digital money ngoba i-hard cash ivele yona iyinkinga iyahlupha kayitholakali manje abantu bakutshela ukuthi bona emchoveni bagada ngayo kumazubukho lawa bagada ngayo naleyo imali i-hard currency kanti njalo nje abaningi nje abethu asisasebenzisi vele la ngisakhumbula ukuthi ngakacela nini kuyelayini e-banking dingi cash kodwa kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cash lokuswayipha uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshone belayini lema-bank bedinga imali yangkhona engekhoyo
umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4 Guinness. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, there when I.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wakobulawayo ocula umdumo ocolekileyo wengoma zokholo unokufeza Violet Ngwenya yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown asizweni lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda
ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileyo kobulawayo igama lokuthi Vuyo Brown alisolakali nguye ke esikhwethiselayo ke namhlanje
igama lami nguVuyo Brown stage name ibizo lami nginokufeza Violet Ngwenya ngaphasa nge-14 ngihlabele i-church and of course esikolo eDominican Convent kobulawayo professionally ngase ngiqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula first single yami ngarelease ngo 2016
Hallelujah.
Kula uthanda semncane uVuyo Brown ecula esikolo lapha ekuthazwa ukuthi anamathelane lamabhuku ngabazali bakhe
bona abazali bami ngama academic umfundisi wami ngikhuthaza ukuthi this is something you can do professionally so ikho kwampush ukuthi ngikasi ukwenza inspired me people engambabona whose music I would love and just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana inspired me as well producer wami was Percy Mativenga by Wayne Senzalai. Besides the band yami that I just do in Senzalai kuma shows.
Ngiyathanda Thixo. Ngiyathanda moyo wami.
Lanxa waqala ucula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016. Ucindezele idlage lakhe elitsha eminyakeni emibili edlulileyo uVuyo.
I first album yami ngakhipha 2018 Grace Fulfilled. And yenza kuhle sibili according to ufuna kwami.
mgingo wako.
Ngafaka majonwa za chieneo giyo and lama language za chieneo, so abantu, you know, babi tata abakutandaye, so everyone had a song ababi itanda from it.
Gifuna wena gitinga wena.
It did well nationwide. It even played out of the country, and I was really happy now. Kokonoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kule Zimbabwe langaphandle kwelizwe.
Graceful Field ECD isolakala Art Gallery kumculo khona, and also a video every 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama online stores wonke. Vuyo Brown, Graceful Field, Tulawazi, The Praise Song, Tolangala Kwanapana. If you just take Vuyo Brown, so Tolangang.
Ubatheleke ukuthi bangaxhumana nawe njani ungakahambi mangwenya.
Ngiyabonga as umhlabeleli for support and ukuthenga imusic. Resolo Tulawazi is showing on YouTube at Easy. It's showing on different channels. It's being heard on my radio. Sinjala Zencha is our Kulu, you know. Yes, events. Social media handles are me Facebook, I'm Vuyo Brown ZW. Twitter, Vuyo Brown ZW. Instagram, Vuyo Brown ZW.
Iwo umculo othoba inhliziyo, umculo wengoma ezithintayo ezokholo, owumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwethiselayo-ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday. Impela sonde emnandi kini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingeke ehlukane kuthi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyane bele coronavirus eZimbabwe Selibonge laya kwabanga makhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebe izigidi phose ezilishumi 9.7 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.